Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesithathu ekuseni mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe. Njalo umongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla.
Ubuka yikho kanti ke kuzadlulela ezintweni eziningi na ungalungisanga lokho kokuqala okungekhoyo uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo athuthukise ilizwe kube lo mnotho oqhatha abantu kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Unobhala jikelele webandla elitsha elisanda ukubunjwa elezombusazwe ele-People's Party elikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembe uthi leli bandla lizasungulwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
People's Party formwa in response to ayi madoda abantu sebekhabe bakhala. We need a new direction. Umdala lo abantu labasihambela amanga ukuthi 2017 new dispensation akula no dispensation la. Abantu abasibila empini ama-liberators ethu they are now the new oppressors.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe ngenhlamvu ze-ballistic missiles ezilichumi ezedlula ezilichumi lambili. Iqembu labokholo lwesi-Muslim e-Iran ele-Guard Corps lethule umbiko lijabula ngokwenzakeleyo lisithi yikuphindisela kokubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani ngele-Melika. Umongameli Donald Trump ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uthe konke kulungile njalo wagcizelela ukuthi kusahlolisiswa ukuthi kudalwe ingozi enganani. Uphinde wathi ibutho leMelika lilamandla amakhulu okwedlula wonke amabutho emhlabeni. Umongameli Trump usehlangene lomabhalane kahulumende omkhulu umnumzana Mike Pompeo lowezomvikela umnumzana Mark Esper esigodlweni sakhe se-White House e-Washington DC becubungula lolu daba. Obona ngobudlelwano lamanye amazwe e-Iran umnumzana Mohammed Javad Zarif ubikwa isithi ilizwe lakhe lilakho ukuzivikela lankwelemelika lanxa lingafuni ukuphehla impi. Elemelika libulele umnumzana Soleimani ngolwesihlanu olwedluleyo ese-Iraq limithesa icala lokuphula ilungelo loluntu lokubulala izizalwane zeMelika lezisemhlubulweni weMiddle East. Inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ithi ukusilela kwempopho elizweni kuzabangela ukuthi umomo wendlala ube mubi ngamandla. Sokulamaviki impopho isilela njalo lapho itholakala khona ikakhulu emkambo yensitha ibiza imali ephezulu. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa udaba lolu ngokuphangisa. Untungameli inkomo yeStudio 7 ixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayitholakala indawo yonke, ayisikho kobulawayo kuphela. Akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impupho yayisitholakala kuyo yonke indawo. Uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa u-GMV impupho yasikhwela ke yadlula ekhulwini ikhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yoku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impupho kwenzeka ukuthi kibe singasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisa uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali kulobunzima obukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efaneleyo, kube lalokho okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivukampunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathengi, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labamabhizinesi. Kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo kusiya phambili. Ngoba ongasekho yikuthembana, esithi confidence, kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumente abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho-ke nxa esithi imali nizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama eningi vele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwane.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kunengokuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isisekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi nakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo hulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho. Kanti-ke kuzadlulela ezintweni eziningi na ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lomnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo enesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.
Lo umnumzana efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Unobhala jikelele webandla elitsha elizombusazwe elisanda ukubunjwa ele-People's Party, umnumzana Lloyd Msipha, uthi leli bandla lizasungulwa ngokusemthethweni kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. I-People's Party ikhokhelwa ngumnumzana Walter Mzembi, owake waba ngumphathintambo kahulumente kubandla le-ZANU-PF, njalo oke wabotshwa esetheswa amacala enkohlakalo, wabaleka elizweni wayaphephela kwele-South Africa. Umongameli Mnangagwa esethethe intambo zombuso. Iningi lamalunga ibandla leli laliziphatha amandla zebandla le-ZANU-PF, kusabusa umnumzana Robert Mkabe. Kulelinye njalo ibandla elikhokhelwa umnumzana Xavier Kasukuwere, wayengumphathi intambo wezabelo. UChris Gandhi we-Studio 7 uxoxele umnumzana Msipha ukuze sizwe okuningi ngebandla le-People's Party.
Amamayini bathathe wonke amandla afana ukuthi a-administrwe ngabantu. Amandla ebantu sacuna ku-1980 kathe sibona yiwabathatha amandla ama-politicians, wale power abantu abaselaludo bayazinika amamayini, bayazinika, banika amakhiwa izinto. Amakhiwa avela la afika eZimbabwe agqoka amasuthu, basayinisa amadili ama-locals awolaludo abalutholayo. So i-People's Party iformwa in response ukuthi hayi madoda, abantu sebekhale bakhale, we need a new direction. Umdala lo abantu laba basiqambela amanga ukuthi 2017 new dispensation, akula new dispensation la. Abantu abasilela empini ama-liberators ethu, they are now the new oppressors. Abantu eZimbabwe basejele, ilizwe lonke ijele, akusela free assembly. Bonke MDC babo bonke sebetshona bethini bephula bangabuthana laphana bayabatshaya. South Freedom of Association, thina sithi hayi madoda, this has to change. We are asking ubaba lot no ngachiye i-presidency. Abantu bathini balungisa ilizwe abakwanisayo, yena sehlulekile. 2 years down the road, the economy is worse, isibhedlela ziyavalwa, abantwana banamsebenzi bayakhoza bangena the way mase-South Africa, akuna service delivery. He must do the honorable thing and step down.
Ye manje ibandla leli likhokhelwa ngubani, njalo ungasipha amagama enkokheli esikhona okwamanje?
For now, i-People's Party sile full compliment yabakhokheli. Right, we are an alternative government. And this is a launch amabizo onke at the launch in a month or two, as we are. But the leader of the People's Party, former Foreign Affairs Minister and long-time serving member of Tourism Ministry, Dr. Walter Mzembe. Bonke ndiyamazi.
Ye manje liza hambisa njani inhlelo zebandla njengoba inkokheli ingekho elizweni?
Hayi, inkokheli yabuya ekhaya. Ngazi sikhokhela siyabuya ekhaya. This is a planning period. Ekhaya siyabuyela, akuna muntu ozekela ukubuyela ekhaya. Sonke siyabuyela ekhaya. Ubotsha bona khona fana babotsha kangaki besilwa lo Smith. Babotsha kaningi. That is not a fear. Lokhu ngazi sihamba siyahamba. And the time will come shortly, says Buyela. Yeah, rest umuntu is not something you can use to ngabe ahamba siyakubopha. No, it is part of the human experience if you want to lead. And we are ready to take that on.
Sesike sezwa ukubana abanye abafana lo mnumzana Sevia Kasukuwere labo bebefuna ukuthi basungule ibandla. Lizabambana labo yini kumbe leli ngelinye ibandla elizimele?
I-People's Party ibandla elizimele, but ayivalela abantu anybody nxa umuntu efuna ukubuya. It's a People's Party. Nxa umuntu efuna ukubuya uzojoin i-People's Party, akula muntu oyaliswa. It's a People's Party. But at the moment, my understanding is okasukwene babebandla labo bodwa.
Lo umnumzana Lloyd Msipha unobhala jikelele webandla elitsha elithiwa People's Party elisanda ukubunjwa kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBhilitane. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abantu abathathu batshonile engozini yomgwaqo, abanye balimala ngemva kokubhewuka kwebhasi yezubukho emgwaqweni webulawayo leGwanda eduzane leChipangani. Kucatshangelwa ukuthi umtshayeli webhasi le ubeyigijimisa ngamandla wasehluleka ukutshayela kuhle lapho umgwaqo obujika khona. Imizimba yama-rangers amabili asebenza eZimpark abengabonakali kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo itholakele endaweni yeSporing leLong Islands kuLake Kariba. Ibotshwe izandla njalo isiwe esibhedlela ukuthi kuphenywe imbangela yemfa. Ababili laba ngumnumzana Timothy Tembo lo mnumzana Mabharani Chitumo njalo bebelamanxeba amaningi. Abazi ngalolu daba bathi ama-rangers la ahlangana labantu beZambia ababezingela ngokungekho emthethweni bazama ukubabopha. Iziphathamandla zebandla leZanu PF kanye lepolisa zimiswe phambi kwedale likamantshi izolo zisetheswa icala lokwemba igolide ngokungekho emthethweni eChegutu eDavid Whitehead. Iziphathamandla lezi zivalisa ilunga ledale lephalamende umnumzana Dexter Nduna, umgcinisihlalo wabatsha kuleli bandla eMashonaland West umnumzana Vengai Musengi, lesiphathamandla samapholisa umnumzana Wanda Chisikwa, njalo umgcinisihlalo weChegutu Rural District Council umnumzana Tatenda Gwinji laye ubika wakwenza lokhu. Icala abaletheswayo libika lenzakala ngemva kokuba abemba kule indawo ngokungekho emthethweni bebulale ipholisa, njalo leyiyo indawo lapho okwadutshulwa khona umnumzana Taurai Mutandwa obikwa wayekhokhela iqembu leTeam Barker elihlomileyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Sibonga njalo labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook eleVOA Indebele lapho esilive streama khona.
Zivulwa ischool fees sakhona sikhwezwa lokuyana kokuthi angazi imali iyothathwa phi. Namhlanje izitolo eziningi zilampupu ekhaya. Sicaka amakhanda masicabanga ukuthi abantwana sizobaphala uma impupu zingekho. Ucabanga ukususa impupu eSouth Africa kuyisekhaya kungumsebenzi onzima khonokho. Asize size sikufisa okusemoyeni wethu ukuthi alubana kathesi ngasenesi sikhathi umnangako lezano yakhe bayaphuma bephele. Saze sahlupheka kabantu, saze sahlupheka. Izulu kalini, sicabanga ukuthi izifuyo sizazithini emasimini sokuchili phandle egangeni kuthanyeliwe ngomthanyelo kulatshana phezu kwalokho impuphu leyo ibisibiza 500 rand. Izano alibaniyenza izulu njengoba linganiso beke bebuye behlale phansi belungise indaba yabo yezivaphu ne-ground. Otherwise izulu lizanetha kusike sikuye buthwa nje amathambo abantu esingawazi ukuthi alele ngabi kuke kuyiwe endlelele beke beyilungisa izinto abazenze endlelele abantu labo bethu laba abalisi bethu alibana bakhe behlise umoya bakithi besifundisele abantwana abantwana befunde ziyavulwa kathesi sibhatale i-school fees amabalisi bafundisa 2 days a week. Siyabonga okhulumayo ngosematopo south pk ematopo south siyabonga.
Yimi uMadlela ngidinga umnawami othiwa nguJabulani, manje ngimzele Dugu uthiwa useDugu. UJabulani umtaka namadlela umtakamhlina. Ngiyamcela ukuthi lapha khona akhulume, abantu sebephelile ngapha ekhaya. Kumgabazi abazi bonke abantu laba abatshonayo kayazi. Lapha khona akhulume ukuthi ungaphi, alaye amphendule ukuthi khona uyangizwa. Manje ngumzele Dugu uthiwa useDugu. UJabulani umtaka namadlela umtakamhlina.
Ya, mina ngikhulumayo ngoGamelihle Ncube ngisekheze Matopo. Siyabonga kakhulu Studio 7 kusinika ithuba lokuba silethe imbono yethu. Mina into nje engathi yangihlupha kakhulu yikuthi uPresident othi wavotelwa ngabantu, nxa ungalalela abantu bekhalaza kuye bonabo bantu athi babamvotelayo bamfaka embusweni nxa bethi inyama basayenelisi ukuthi bayidle abantwana ngenxa yokudula kwesimo esiselizwe. Ubuze impendulo yakhe ithi le into etshengisa mhlophe ukuthi umbuso khona lo elizweni awusiyo umbuso wabantu, umbuso nje okwenza izifiso zayo labo abaphethe umbuso, ngoba lapho kutshengisa mhlophe ukuthi awukhethwanga ngabantu, uzingenele nje ngeyakho intando yokuba kwenziwe nale ikhulu eyenziwayo. Ngakho ilizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga lavuka alilesi kuze kuphume yona laba abantu abaphethe abayibo abangena ngekhulu embusweni. Siyabonga kakhulu Studio 7 amathuba esinikeza wona. Mina ngisekhesi
igama ngumeluleki Ncube ngiphuma kwelaseZimbabwe ubuhlala ngihlala ngaseSouth Africa eThekwini. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke ngaboNcube ngithi linjani eNkobokwa, linjani eJabewa, linjani emaolukuhle la engiphuma khona. Mina iZimbabwe ngibone i-country ezophumelela, sicela nje ukuthi intsho nje i-president engathi ngumntwana wasecreshi ohanjiswe ecreshi ayethiwe edlale nabanye abantwana. Mina angikaze ngibone i-president enjalo, lokho engaba yini empilweni yami. Hhayi, babe kubonile abakukhulumayo ukuthi ilizwe lizosala libuswa zinyoni, silindolwanekela yatsha yathi leli lizwe selibuswa zinyoni, yayisikubonile kudala. Ungabheke izitalada zifile, ubheke ama-industry avalwa, abantwana baseZimbabwe bayahlupheka, akulamali estraight. Lama sithi siyaplana ukuthi uyayakha ekhaya, uyayakha kuphi? Imali uyithatha ngani? Emabhenki akulamali. Yona le umqubo abasinika wona kodwa wukho. Ngiyabonga Studio 7, ngiyalibulisa lonke ngithi sanibonayo, nilale kahle.
Kade singilalele Studio i-Life Talk. Abantu bonke abakhulumileyo, bonke abakhulumileyo, mina ngithi abazi lokuthi bakhulumani. Nxa libabuza ngithi licabanga ukuthi kuyenziweni, abantu bathi sicela i-government ilungisise. Ithi mina ngithi abantu bangakhulumi besithi bacela i-government ilungise. Ithi asisafuni i-government kamnangagwa ibe khona eZimbabwe kuphela once. Kuyaswelakala noyedwa okhuluma iqiniso elifana lalelo, ngose sihluphe isikhathi side. Hawu bani.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lani lilakho ukuthi amazwi eno abalwe emoyeni. Lingasithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ithanda njalo ukubonga labo abasilandela kukhasi lethu leFacebook lapho silive streama khona. Silo Vasco Nyaningwe Moyo, silo Sikhumbuzo Moyo, silo Kwanele Trust Ndlovu, uVirginia Macebo, lo Pressure Nzuza uthi livuka njani, sililalele lapha eJohannesburg. Unyaningwe Moyo yena uthi labo abe People's Party bengadlali ngathi ngoba yibo abakade bephethe olalong bekuzana PF. Ukhoseli Hlembi Bandlovu uthi livuka njani, ngilalele lapha eGoli, mina ngibuya eLupane komadwala kunzima kwelakithi. Umwando Nzala uthi yena ubukele eselusaka eZambia. Liqhubekeke lisixhasa, siyabe silethulela indaba ezichiyeneyo lapha emsakazweni wenu weStudio 7 lamhlanje ekuseni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo eVenezuela, umnumzana Juan Guaido, ungene ephalamende yalelo lizwe izolo ntambama ngenkani, ekhatshwe ngamalunga abasekeli bakhe kuleli dale. Ngemva kwamalanga amabili, ibandla elebusayo ele-Socialist Party likhethe eyalo inkokheli yephalamende. Lokhu kwenzakale lanxa bezomvikela abasekela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe bebanqabele ukungena. Bafike bahlabela kodwa kwacitshwa amagetsi, baqala ukumemeza ukuthi umnumzana Guaido nguye umongameli weVenezuela oweqiniso. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika, silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Ngqabutho Mabhena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party, elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran, umnumzana Qasem Soleimani, ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
I-America umelanga ingenele, ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba United Nations eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula eMiddle East. I-America ilandele ama-agreements awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibisisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa United Nations. Sabangathini ukuthi nxa kwi-United Nations ekhokhelayo iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungane sovuke. Thina sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwa lwasenzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Nxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, laziwa kanganani? Lizancintisa kukhetho njalo libone ngani landingamisana lalawa vele selodumo awezanu PF lele MTC?
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla, sigxile futhi ekuhlanganiseni abasebenzi, ngoba siyabona ukuthi kunama-unions esingathi ngolwasenzi na-organizer ku-same sector kodwa ba-divided. Thina okwethu njengamakomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana-ke sesiyahlala phansi ngo-August 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulokhetho, kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho. Ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party asikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane labasebenzi ukuthi nxa sisiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress kuthen kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuphuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Lapha ke omunye wabalaleli bethu ngizafika kuye kodwa kwakhathesi uMwanda Nzala uthi laye usibukele uMbongiseni Mercedes Dlamini uyasibingelela uDecent Golide kaJamela uthi salibonani Studio 7 nangise Randburg. UDavis Khumalo laye usinika amavuko ukuthi ke uLawrence Lo Themba yena usibukele seDurban. UNomen Ngwenya laye uyasibingelela. UNomen Ngwenya yena uthi uyazini loyo okukhulunywa ngeAmerica kahambe. Uyadlala wena kayazi into ayikhulumayo. Yebo ke Ngwenya ubelobile ube umnomzana Ngqabutho Mabhena isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party bona ke bethule umbiko besola okwenziwe iMelika ngokuhlasela lokubulala isiphathamandla sebutho leIran. Bathi bona vele injongo yokuthi bandla leli libunjwe yikuthi lilwisana lalabo ababiza ngokuthi ngama-imperialist, lithi indaba amazwe lawo athuthukileyo abamhlophe kuyiwo angenela endabeni zamanye amazwe. Yikho ke lapho sixoxelayo, yikho ke lokhu ade ekuchasisa. Namhlanje ke kwezomculo ke sikhambe ngoludala sizwe umculo kaSolomon Skuza uja solo phela esithi Love and Scandals. She broke my heart for another guy and she broke my heart for another guy, for another guy, for another guy, a guy you under crushed. The information has been leaking so far. She'll never come back to me. If that's the case going on, I'd rather be alone. I'd rather be alone. I'll stay without a kiss, without love. If she wants me to buy that crash, I saw in the paper, she mustn't think to lose me. I'll stay without love. Did you hear the news? But did you hear the news? But did you hear the news? How can someone buy a gun and sell it again? Everybody wants to know. Everybody wants to know. The young power wants to know. Even you want to know. Some people are still undecided, but forgive them, love, for they don't know what they are doing. Viva Zimbabwe, viva Zimbabwe, viva Zimbabwe, viva ke Solomon Skuza uja solo isithi Love and Scandals. Usilobele njalo uNomen Ngwenya ukhanya lokho ethwalela ubhulo iZimbabwe Communist Party uthi bazotshaywa quickly ngabona ujongele eMelika njalo uthi no one will vote for that party. Yebo ke sikhulume ngeZimbabwe Communist Party, sikhumbulele People's Party, sikhumbulele kaKasukuwe. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela sokuhlaselwe inkamba ezimbili e-Iraq ezigcina amabutho eMelika lawamanye amazwe. Njalo uMongameli Donald Trump uthi uza kwethula umbiko ngalolu daba namhla ekuseni. Uhlupho lokusilela kwempuphu lokhu luqhubeka elizweni. olivalelisayo ke ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.